Yebo ke kuningi mfuthu kube nise ukukwenza njengemhlangano we-TCC kulomnyaka ophela namuhla umnyaka ka-2023. Sakwanisa ke ukuphumelela kukhetho lwenza ngo-August 2023. Sanqoba ke umnangagwa waze waqilibezela wa-announce ke ama-results angayisiwo. Kodwa okungasenani kuma-results nalawa wakha wa-announceayo. Sabeka sure ke ukuthi katholi 2/3 majority efunakalayo ukuthi atshintshe ke i-constitution yelizwe. Enza kufuna yongakho yikubona manje ezama ukurecall ama MPs ama councillors ezama ukuthi athole ke i 2/3 majority naleyo nge back door sibuye kuma council ema councilini sathatha kama council ngo 33 out of 34 njengebandla le TCC lama mayor lama deputy mayor lama chairpersons ama committee kuwo wonke ama council ke lawa esiwakhuthaza kakhulu asebenze gadalala asebenze eseqinisweni engabi lobumenemene ancedeke imuli yeZimbabwe ngendaba zamanzi ngendaba zamasuweji ngakho konke okuhlupha ukuqondana nokhansila siyabakhuthaza kamakhansila zethu elize lonke jikelele ukuthi basebenzele abantu basebenze gadalala basebenze bese eqinisweni njalo-ke uzabona ukuthi kulo umnyaka unlike iminyaka edluleyo isadaki layo sayikhonvinsa yazathi hhayi eqinisweni ama-elections eZimbabwe akho-ke eqinisweni they are not free and fair kwakukhishwa-ke isadaki lezinye izinqumo ezijiyeneyo ezazikhona eZimbabwe zihlola-ke ukuthi ukhetho luhambe njani bonke bavumela ukuthi hhayi ukhetho lweZimbabwe uzange luhambe kuhle ngalokho umnumzana Mnangagwa asingeke-ke simrecognize njengomongameli weZimbabwe ngalokho-ke sikhanyela ukuthi ngo-2024 kusiya phambili kuzaba lokukhulumisana-ke ukuthi sibuye le-transitional authority ezakwenza ukuthi kwenziwe ukhetho olutsha masinya singamelela u-2028 ukuze uZimbabwe abe lohulumende osemthethweni.